Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe mhlaka 21 Mpandula 2018. Amapolisa abehlome ngezikhali ezigoqela induku lemibhobho edubula intuthu ehitshayo angene e-media center ngodlame ukuzabopha umnumzana Promise Mkwananzi owethajamuka sesijikile esemhlanganeni lentathu izindaba obephezu kokubotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezidaladini zedolobheni leHarare. Omongameli Emmerson Mnangagwa osedolobheni leNew York khonapha eMelika elande umhlangano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly i-UNGA ukhangelelwe ukuhlangana lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ngesonto. Iningi labantu likhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zengozi zomgwaqo elizweni ngemva kwengozi ezimbili ezenzakale izolo ezigoqela ebhasi ebeqonde kwele South Africa ePolokwane. Abenhlanganiso yabadabuka emazweni ezwekazi labensundu asebehlala kwele South Africa e-African Diaspora Forum bathi bakhathazekile kakhulu ngenani labatshekesha begolide bakwamanye amazwe abefela emigodini yakwele South Africa. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi kumele baphutshe imidlalo yalonyaka bephakamise inkezo yeChibuku Super Cup ukuze kucace ukuba kule ngqubela phambili ekwakheni kwakhe kutsha iqembu leBhoso. KuLive Talk namhlanje sikhangela ingxabangxoza eqhubekela phambili phakathi kwamapholisa labaphila ngokuthengisa ezidaladini. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa elezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.